Mina into engiyibonayo, I think abantu sebehlupheke kakhulu. Into ekhona siqalela ekuthini abantu sebekholelwa uthi noma umfundisa ngathi wena noma ungasebenza athi wena you'll make it in life. As long as umfundisi etsho njalo, imali uzoyithola kuphela. Uyayibona into yakhona? Kodwa wena usazi ukuthi awusebenzi, uzoyithola njani ngathi imali ungasebenzanga? Nayo nale into eyenziwa nguPaul Kagame Rwanda, nyasisithi ngabe lathi abakitho president bayakwenza khonokho. Kuvalwa amathethi lawa, ma kuyikuqala kuqalwe kasha kubonakale ukuthi onguye nguphi lo ongayisiye nguphi. Ngoba abantu laba kakhohlisa abantu laba. Bona abantu into ebuhlungu ukuthi abantu abakubona ukuthi lo umuntu lapha into yangikhona ngani ngufeja-feja, uzenzela imali la yi-business. Bona bangena ngenhliziyo bakithi uthola umuntu noma ukuthi uyenza into efana lokuvusa umuntu ekufeni, uzwa abantu besithi bayamkholwa. Uyikholwa njani into enjalo kodwa sho? Uvukile umuntu, akula ngisho khothoni ulefakiwe emakhaleni, akula ngisho khothoni ulefakiwe endlebeni okubonakala mbe emlonyeni ukuthi ngumuntu uphuma emotshari. Kodwa uyakholwa wena uthi umuntu le 3 days esemotshari uvukile. Ah, yazi okunye kubuhlungu, yazi uyaswela lokuthi uthini.
Ye, kodwa-ke sike sakhuluma labanye abesilisa sibabuza ukubana kathi kungani abantu abakhanya bekholwa kakhulu khona lokhu ngabesifazane. Ukubona njani wena, ungathini khona?
Into leyi I think ukuthi kuze kukholwa abantu besifazane ukuthi obaba labo I think bathwalise omama luklubhu lapha ezindlini. So into leyi isukele kuthini? Omama esikhathini esiningi yibo abadinga imithandazo ukuthi linithandazise endlini, ubaba kenzi kahle. Kusukela khonapho nje ukholo lwakhona solujoyinana umuntu bale ndlela nje ababayenga ngayo. Yazi mina ukuthi kwayala nje ukuthi vele kuyinto kwangikhona ngukholwe from kudala ngisese-South Africa kwangehlula. From ngiyakhumbula ngangilokukhuluma lobaba omntanami ukuthi akuyekela into zokuba unamathisela izitickers and lezi emoteni kuthiwa yikho ukuthi ngingayenzi i-accident. Ma ngivele ngidrive obhedayo ngizoyenza i-accident nakanjani? Hayi lokho kwezitickers and lokho ukuthi umuntu ukhuleke se-Nigeria kuthiwe mina mbambi i-screen se-TV ngizosila. Ukubhiliva njani into ezinjalo? So I think bale ndlela ababayenga ngayo omama becina ngodubo abekhangelane lalo endlini agcine sewela la esebona umuntu lwane senguye umuntu ozomsindisa amkhuphe kule problem abhekane la endlini lobaba. Kusukela khonapho.
Kodwa awukukholwa yini ukuthi bakhona abanye ukuthi ungahamba bakuthandazele kumbe ngamanzi kumbe ngamafutha okugcoba uhambe kumbe ubufuna ukuthi uyokhonjwa kumbe ukhonjiswe kube yikhonokho ugcine usuyendile kumbe ngumsebenzi udinga umsebenzi uwuthole ngenxa yamafutha kumbe amanzi akwenzakali
khonokho bhutami? Ayi mina into engiyibonayo kuyabe kusuke kwaqondana le nhlanhla yakho wena ukuthi lelo langa kuzokulungela. Angikholelwa konke lokho kuyizinto lokho izinto ezingekhoyo zonke lezo vele. Uyathi mina ngizokunika i-example ukuthi kulesikhathi engike ngazama nje njengoba ngikubekela ngokuthi ngangilokuxabana lobaba omntanami ngendaba yezitika zonezo zamasonto. Kulesikhathi engangizama ukuthi ngisonte, yabona ngesikhathi ngizama ukuthi ngithi ngiyasonta yikho lapho engangibona ngisiba lama-problems khona ebemane. Ma ngithi ngiyababuza ukuthi bantu kathi kwenziwa yini ukuthi ngesikhathi ngisithi ngiyasonta yikho lapho kulama-problems okwedlula khona ma ngizihlalele. Bethi kunjalo vele amadimona abekubona kumbe usathane sekubona ukuthi usondela kuJesu yikho lapho akulinga khona. Uyakubona nje kwi-explanation kwakhona ukuthi akukho. Mina ngakubona ngokuya kwesikhathi ukuthi lapha I think vele ngikholwa into e-wrong kwajesu ngokwakhe. Angikhulunyiswayo ukuthi kumbe ngise-Israyeli omunye umuntu uzobona ngathi kumbe sengifazi ngcono ngoba ngilapha e-Israyeli. Kodwa ukuba kwami la kungenze into yeBhayibhili ngayizwisisa ngcono than ngesikhathi ngingapho. Zonke lezi zinto lezi uJesu ngukhokho wabanye abantu. Thina silabethu okhokho. Laba bantu babuya beletha iBhayibhili basitshintsha thina kwathiwa amadlozi into embi. Kathi bona labo Jesu asimadlozi yini, asibantu abafayo yini? Ungaphi kathesi uJesu oright masingabuzani ukuthi makuthiwa somuntu ogafanga uyaphila? Ungaphi? Ubone bhuti wami ngendlela abantu abasonta ngayo e-Afrika. Inhlupheko zonke zikhona ngapha. Lawa amazwe arelaxileyo ngento zesonto lezi, amazwe angikhona ayathuthuka aya phambili. Abantu bakhona baphila impilo ezingcono kulathi. Kambe lithi ukuthi alibone ukuthi kule nto e-wrong esiyenzayo yini ngento zesonto zenezi lamabhayibhili.